Indaba yamakhalidi ndisazama sibili ukuthi babe yi-one nge-constraints. Kwakhanya kwehlule ngoba kwakudingakala ukuthi la umbono wabo ube phakathi singakaba withdraw. Kodwa indaweni eziningi sesikhulume labo ukuthi hayi lanxa bengu-two kabavumelane ukuthi kuyakhampenelwa oyedwa. Lanxa lokho singalathemba lakho, kodwa yikho indawo eziningi esesivumelene ukuthi hayi kabakhampenelwe oyedwa. Lanxa ku-ballot box bazabuya bebabili, kodwa akusiphathanga njengebandla ngoba ayisikho esayivele sikujongile. Kodwa indawo eziningi lapho esibe la 1-1 hayi kuyakhanya sikuthi sizanqoba ngenamba ephezulu kakhulu. Yena-ke upresident kala problem ngoba wonke umuntu uyatsho ukuthi hayi thina zavotela upresident kodwa ngiphinde ngivotele omunye lowo phakathi kwababili. Yikho nje kungaba luhlupho ngoba lokhu kuzabangela ukuthi ama-senators ethu abe malutshwane lalaba abe-proportional representative babe balutshwane. Otherwise kodwa hayi kukhanya ukuthi siyanqoba kuyakhanya kusegcekeni sibili.
Kanti pho njengoba usitsho wena ukubana bakhona abathi bona bazamvotela upresident akulahlupho, kodwa ke sizwa abanye besithi upresident nguye olomlandu wokuthiya udabolu nje lona lolo lokubana kugcine sokulababili abakhankasa esigabeni sinye. Uthini wena ngalo?
Yebo, ngakutsho ukuthi upresident nguye olomlandu, kodwa okuliqiniso njengoba phela sahlala siyi-management sonke saqhubana lo daba lolu, laye uyabe nguyo-chair lowo mhlangano. Abantu nxa behlukana umbono akusikho ukuthi lowo mbono nxa uthe waba mubi bese kuthiwa yena upresident kuyothe. Upresident laye kuyamhlupha konke khonokhu ngoba uyakhangela ukuthi kumarali ethu esasihamba khona indawo eziningi sayesi-introduce amakhadideni, kodwa kwezinye indawo sayesinga-introduce. Kodwa sasihlale sabonisana futhi sibonisane sonke ukuthi kuba nzima lokhu. Ngako ukuthi ngupresident wayezezela yedwa wayezaba-introducer phele bese sithi hayi mina ngithi i-cadident yami ngulo. Kodwa ungabona sesiya-introducer izikhathi eziningi siyabe sihlale phansi sanjani sabonisana. Kodwa lokhu laye ngibona kube ngaphezu kwamendla akhe ngoba abantu bonke ade befuna nje izikhundla. Ngike ngazwa uncube e-adressa lapha kubulawa esithi abantu engxenye babangelwa indlala, yena yebabazi ukuthi hayi nxa indlala yangikhona isinje isiyindlala embi kakhulu.
Sike saxoxa labantu abesigaba sakobulawayo bathi bona okunye okubacunulayo ukuthi ama-candidates amaningi kakhulu ngabalimi lwesishona, ngabakhuluma ulimi lwesishona okuzenza ukuthi bengabavoteli. Kungakuhamba njani la?
Lapho-ke kuyinkinga lapho ngoba khonokho okujoyo yikho abakujoyo estridini ngoba bathi ababeshoneni bebekhanyela ukuthi babe labo ngokhansila endaweni zemashonaland konke lama-MPs. Pho manje kube nzima phela iparty le sikuyo abaningi bangikhona abavotayo kuma-primary phela ngabesishoneni, so usually kukhona ukuthi labo bavotelwa kiwo. Kodwa kuzaba nzima kukhonokho nje kubanza uZulu ngoba uZulu laye lapha kusemadebelelendi amandebele lawo maningi. Kungaba kubi nxa bangakwenza ngaleyo ndlela kuthi ukuthi lati kakusoze kusihambele.